Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 20 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso.
Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo.
Ibandla le-MDC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le-MDCT lisebenzelana lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF awukuthi ibandla leZANU-PF linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela.
Abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo sizathutha. Nanko ke namhlanje sabezulu
kwezokulima sixoxa lengcwethi umnumzana Mandla Nkomo owethulela abalimi amacebo.
Into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sokubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule lumbiko izolo ntambama lapho agcizelele ukuthi abantu kufanele bekhumbule ukuthi babuyele ezindlini masinyane nxa i-curfew ingakedluli. Uthi abazatholakala bezivalele bethengisa utshwala ngemva kwalesi sikhathi bazabotshwa. Ngakwelinye icele ugatsha lwezempilakahle lithi umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane izolo bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi sokulabanye njalo abantu abangamachumi ayisithupha lanhlanu 65 asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebele gciwane leli elizweni selifika kunkulungwane phose ezilichumi 9,046 njalo selabulala abantu abangamakhulu amabili 265. Unyathi uthi abachayela amakhombi abazatholakala besebenza bazawathathelwa labanini bawo bajeziswe. Kusenjalo ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magigo uchasisa ngendlela yokuzivikela kuleli gcikwane kanye lokuthi labo abacabangela ukuthi bengaba belalo.
Into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature, wenze ukuthiwa ngama-vitals, vital check. Nxa sikhuluma ngama-vitals sikhuluma nge-temperature, BP, pulse. Okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature. Ucheck ukuthi umzimba uyachisa kumbe muhle. Isikhathi eziningi ukuchisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection, uyabule gcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane. Ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sekumele ukuthi utestwe, uye ku-isolation, ama-results etholakale sibone ukuthi siyakuncedisa njani. Abantu ukuthi bengaya ngaphi, silezibhedlela zethu ezikhulu, Mpilo, UBH, zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zikuncedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayethestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke ibulapha kobulawayo. Nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare, you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parinyat uncediseke khona ngapho. Izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe kizo.
Sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo bezihlalele nje ezindlini zabo, kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19? Njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo. Kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besile?
Kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye, bayenza kuhle, bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe umkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpila kahle yabo, kabazame ukudla ukudla okwakha umzimba, ama-fruits, ama-vegetables. Lokhu kuhle impida eminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola, njalo bengaphathiswa, bengahamba kubodokotela bayakwanisa ukuthi bathole imithi ukuze lapha amaphilisi lokunye okuningi abodokotela abangabasiza ngakho. Bona abantu bayesaba kakhulu umuntu uyakutshayela ungcingo wathi ngizwa lokhu lokhu lokhu, kube segcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane le-coronavirus. Ungathi testa, umuntu kafuni ukutesta. So nxa kuyukuthi abaningi nje basingafuni ukutesta, ngangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla kwakho umzimba lempida, lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise, ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele. Njalo kunyokubi ukuthi asikabi kwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa i-coronavirus 10 years from now uzabe njani, ama long term consequences awe corona asikabi wazi. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulatshwe at least ngakubamba, 2 uzivikele ukuthi kubambe, ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo, kumbe wonke umuntu wakho wabalayo, sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho. So ku right kuhle ukuthi ube treated, ube tested in the best possible way by a health professional.
Bathathe manyathelo bani? Lo ngudokotela Regis Magigo, ingcwethi kwezempila kahle, ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. MDC Alliance lithi kusobala ukuthi bandla le-MDCT lisebenza lebandla elibusayo kulandela amazwi esikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa awukuthi bandla lakhe linanza i-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuphela, hatshi i-MDC kamnumzana Nelson Chamisa. UChinamasa utshele inkundla yobulembu yenewzimbabwe.com ukuthi lanxa bengasoze basebenze lebandla likamakhuphe kuhulumende, bayalinanza ngoba umakhuphe wenza into ezihloniphekayo. Uthi ngeke bananze iMDC Alliance kaChamisa ngoba kulibandla labathengisi abalethela eZimbabwe izijeziso zenotho. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
UChinamasa sevumelana lathi thina abantu be-MDC, ama-members e-MDC, ephinde vumelane losapho lweZimbabwe, labo abasebenzela i-democracy, esithi civic society, ephinde vumelane lama-lawyer, lama teacher, lama nesi, ngingathi jikelele umuntu wonke ukuthi lokho esasilokho esikhala ngakho sisithi umakhuphe usetshenziswa izanu abantu besala, namhla sokuphuma emhlophe. Abanye bathi okulempondo akufakwe sakeni, ungazi ukufake impondo zizathutha. Nanko ke namhla masabe zulu sasihlala sisithi zobohla manyosi papha juba baza kucutha phambili, sokwenze kwavela kuhle akusela kuthandabuza engqondweni zabantu ukuthi ukhuphe lomonzura lokomichi lomdzuri labanye bakhe abasebenzeli usapho lweZimbabwe, basebenzela iZANU PF ukwenzela ukuthi ideclare i-one party state, bafele ezihlalweni bona ngapha behuquluza inotho yeZimbabwe. iqiniso elivezwe nguPatrick Chinamasa, uacting spokesperson weZANU PF, kambe silizabe lokho liphikisana na ukuthi ukhuphe usebenzele abantu. Namhla sokuphuma emhlophe ukuthi uDr. Thokozani Khuphe usebenzele iZANU PF.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Untungamili uphinde waxoxa njalo lomgcini sihlalo eMDCT ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo, yena othi kungamanga ukuthi bandla labo lidla ndawonye leZANU PF.
Okokuqala, ngithanda ukwazisa umphakathi ukubana iMDCT ayilabo ubudlelwana leZANU PF, ayisebenzisani leZANU PF. iMDCT iku opposition lombuso weZANU PF. Having said that, oqhakathekileyo la ku statement sika Chinamasa ngesokuthi ma umuntu eku opposition akumelanga ukuthi uku-opposa kwakho kubonakale kubhidliza isizwe. Uku-opposa kwakho kumele kubonakale kusakha isizwe. So uChinamasa ma ngikhangelisisa mina umbiko wakhe lo ngokuthi iMDCT ibonakala njengeparty engcono ekubeni ilesifiso sokubona ukuthuthuka kwesizwe, ukuphumelela kwesizwe, ukuthi ma uyikhangelisisa uyikompare leMDC Alliance uthola ukuthi iMDC Alliance ungathi inhloso yayo ukubona ilizwe libhidlika ukwenzela ukuthi ithathe umbuso. So I think umbono kaChinamasa awusho ukuthi thina sisebenzisana legovernment. Awusho nje ukuthi thina sifisela ukubona umphakathi weZimbabwe uphumelela. Ngokubona kwami, I think ukhulumela indaba zama-sanctions yezizo emalangeni adlulileyo, simone be-serious ngokuzama ukucela i-America ukuthi ikhiphe lawo ma-sanctions. And lathi njenge-MTCT sathi sivumelana lakho lokho ngoba sisawubona umsebenzi wawo ama-sanctions.
Umnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo we-MTCT kwele Melika. Ibandla leZANU PF lona lihleze lesithi ukudlephana phakathi kukaChamisa loMakhuphe ngokomndeni njalo lona alingeni kulolu daba. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi uGenius Jinyimbi Kalungure osanda bhubha wathiya elobe iwill kodwa ingasayinwanga. Lokhu sokubangele ukuthi kuthuthe omunye ozithi ngumngane wakhe othi kumele aphiwe enye yenotho kaJinyimbi. Iphephandaba lobulembu be-intanethi eleNewZimbabwe.com lithi umthethwandaba weMalawi usukhulule umprofita Shepherd Bushiri lomkakhe uMary kade sebebotshiwe khonale eMalawi bakhululwa. Ababili laba babikwa bekhululiwe ngoba belama-passport awezinga laphezulu athiwa ngama-diplomatic passports. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bona nzani bonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, mina ngizobuhlungu kakhulu ngalabo mnangagwa laba. Azi laba abantu laba bafuna ukufaka isikolo straight. Bafuna ukungenisa isikolo abantu befunda ukuthi abantu baphathwa kanjani. Buka nje lo mkhuhlane usebantwaneni besikolo. Ngendlela ukuthi abalaleli abanye abantu abamameli inkulumo zabanye abantu. Ubona bazenzela ngobumpumputhe babo ngoba kabayazi lutho. Uthiwe ka uyazini ngokuba i-minutes of health. Wafunda kusiphi isikole efundela u-minutes of health? Uyazini uthiwe ukuthatha umuntu impumputhe umuntu ongena sona i-certificate sika grade 7 umfaka ukuthi abheke impilo zabantu. Uyazini ngempilo zabantu? Kuyibo futhi ababulala abantu, abantu bezana u-PF lapho. Kuyibo abaqeda abantu. Ubona sengathi uthiwe ka enganakekela abantu. Umnangagwa enganakekela abantu. Kanti abantu babulwa ngoba abantu manje babulawa indlala bakhona still baloko betshontsha imali bayifika endlini zabo instead ukuthi bethathele imali bathengele abantu ukudla beholisa abantu. kodwa ishemu lento le kodwa abantu loba bengayivulela amehlo lento izisusa ubuhlungu bukanje abantwana besikolo manje sebeze baphathwa umkhuhlane akula nto ekhona akula manzi akula ma-sanitizer akuna ma-mask kuthiwa kule government i-government yokusela uthatha uchiwenga ukuthi is a minister of health ngapha i-commander yamasoja ngapha is a vice president heyi kodwa ilizwe lelana abantu lelala yazi latholwa ngabanye abantu leya ilizwe leliya
Sarbonani Sarbonani kustudio 7 mina igama lami Ado Shaba ngithanda ukukhuluma ngendaba ezeke ku-MGCT njengamanje Abednego Bebe ngimabona bulawa inyokela uhlazana bafuna la kumbona ngoba ukhuluma iqiniso ngoba umela izimiso eziliqiniso balisana laye ngabe kumbeni kwenzeka komunye umuntu ngamakhuphe ngabantu bakhala isililo sikanandi kodwa manje ngenxa yokuthi kwenzeka ku-Abednego Bebe ende kuyinto ofana ukuthi ngabantu bayibona ukuthi vele izanu PF lesandla ngoba izanu PF ayifuna ukubona umuntu ofuna ukuzimisela njalo ofuna ukuba yigenuine opposition party bafuna laba abayisikhothamathe zabo abafana labo Thokozani Khuphe la ileningi la labo Morgan Komishi labo Douglas Monzora wonke umuntu njengamanje akukho umthetho ukuthi bengathi Abednego Bebe bayambana ukukontesta i-presidential election ka-contest njengabo bonke abantu uma ekhethwa ngabantu ukhethiwe yi-democracy siyakhona kathi bona bafuna ukwenza njani angithi yikho ababekufuna ngiyamangala ngayithokozani Khuphe u-Abednego Bebe ngumuntu kade emelayo isikhathi sonke namhlanje sihamba nabo komiji kabazi bayamtshintshile endleleni njengotshwala esiswini
balibonani Studio 7 mina elibambe uhlelo lanibalaleli be-Studio 7 siyacela lathi bakithi imilayezo yethu liyihambise sizwa abantu wani kuphela yibo abakhulumayo thina yethu imilayezo ayivulwa siyacela lathi ukuthi izwakale iphambi lezi zikhalazo lathi esikhala ngazo lathi singabazali besicelela isicelele umnankagu wabantu ukuthi le imali ofuna ukungcwaba ngayo izisebenzi zakhe kanti kunani ukuthi eyiholise izisebenzi zayo beyidle bephila ngoba khathesi abantu babethu bahlezi phansi abafuni sinje singabazali kodwa imali yokubanika ukuthi ebaholise balayo kodwa yokuba ngcwaba ulayo kanti kwenzakalani siyacela ukuthi yena le imali ofuna ukuba ngcwaba ngayo kholise yona abantu abethu behambe ezikolo ngoba sinje abantu abethu abafundi bahleze ezikolo ngapho sitshela ukuthi abantu abethu sitshela ukuthi abantu abethu bayabhala bazabe bebhalani lokho abazabe bekubhala siyacela bakithi lathi selizweni lapha ezimbabwe kubona siphathwe kuhle phathwe njengabantu singaphathi njengenyamazana ngoba lokhu sokutshengisela ukuthi sokuyikusidelela aseyuhlonipha thina abantu sokuyikuzenzela nje kuphela but yona iyabe ivele ngaphi $500 leyi 500 ukuthi bangcwabe esehluleka ukubane baholise yona angithi bathi bayayifuna babaholise yona $500 leyo ukuzingcwaba bazagwanisa ukuzingcwaba ngoba nxa yethe baholisile bazavula amapholisa abo ngayo imali naleyo iyabe inengi kakhulu babanike baholise ekuzingcwabeni bayagwanisa labo ukuthi bezingcwabele engathi uyabangcwaba bengayidlanga babanike beyidle ukuzingcwaba bazazingcwaba labo akula muntu othe ngafehluleka ukungcwaba siyacela sibili kubane baholise abantu abethu lathi beqalisa ukufunda siyacela lisihambisele yona lowo mlayezo uhambe uwefika khona ngale kumnankakho sithi phambili ngawe TK phambili ngawe Makhuphe simalawe asikuthile oba ngaphi sihamba lawe bangaze bekuthethise bekuthini Ndlovukazi silawe Thokozani Khuphe bathi awolabalandeli sigcwele phambili ngotshamisa bekhuluma amanga besezokuthatha amavoti kaThokozani uThokozani ulabantu singacabanga ukuthi kalabantu
ningabali njani balaleli Studio 7 lami baphathi bohlelo ngibonga kakhulu ngomsebenzi wenu oluyenzayo olokusiphaphakulela izindaba eziluhlonzi nazoneqiniso njalo lokusiphathisa lokusinika ugqozo lokuthi lathi sitsho okusihluphayo ngaphandle kwati ngaphakathi kwezinhliziyo ngivumelana lobaba umdiweni ngikhothame ngaphansi kwakho sizwe ndunaye ndunaye esindebeleni hhawu libeka angazi ongezwayo nonjani hayi liqiniso lelo kade vele khona kugejwa njani amangcwaba abantu ababulawayo into yokugcina leyo ukugejwa ukugebha amangcwaba uhulumende engazogijimela izinto zokugcina angiboni engiyena izanu ngokwayo ingakwenzi kwakhona ukuthi kugijimele ukwenza into yabo bona benkahleli hhayi angeke kuvume ukuba ngoba ubuhlakaniphenikwabo akusoze kusize ngalokhu akuqalwe ngokulungiswa
udaba lokuthi wabulalayo ngubani emiswe phambi komthetho wendaba umuntu wonke ebhodla sinje ngaqala ukubona mina ngkwami ngaqala ukubona isidumbu somuntu ofileyo ngokhulu wami edutshulwa phambi kwami leyo nto ayisoze inginike ukuthula phakathi kwenhliziyo yami ngokuyagebha amangcwabo kodwa ngokuthi uthi lo owakwenzayo wathathwa umthetho wadlala indima kuzasinika kuzanginika ukuthula.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ege sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukubalwa kakutsha kwamavoti esabelweni seGeorgia kuveze ukuba kulamavoti azinkulungwane ezedlula izintathu 3000 angabalwanga ekuqaleni kokhetho. Kodwa iziphathamandla zokhetho ezibalisa ezebandla lama-Republicans ziphange zathi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Joe Biden wanqoba umongameli Donald Trump kukhetho lwesabelo lesi. Kodwa igqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani utshele intatheli izindaba ukuthi balabo obunye ubufakazi obukhomba ukuba uTrump wanqoba. Kodwa imthethwandaba embalwa isilahlele khatshana ubufakazi ukuthi wabukhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ya ukubala kwamavoti eGeorgia lazo zonke izindawo lapha kade kukhanya kulamanye amavoti angabalwanga. Kusitshengisa nje ukuthi njengoba kungumhaso omkhulu kangaka ukhetho lo, you know, into enkulu kakhulu, into yabanzi kakhulu. Kukhona ukuthi kungaba lokuphambaniseka lapha lalaphaya. Njengoba kulo ngishilo ukuthi into enkulu kakhulu isenzakala ilizwe lonke. Khuluma ngabantu abangafika 300 million. So ya kukhona ukuthi kungaphambaniseka. Kodwa ke akutshintshi lutho nxa usikhangela ngobubanzi bakho.
Lona igcikwane ubona ungani lingaba limemethekiswa ukuthi abantu abasagqoke amamaski sebesondelelana yini kumbe kukhona okunye obona kungakubangela ukuthi inani labantu abathola igcikwane leli likhwele lisiya phezulu?
Ya angiboni ukuthi kukhona esingakufunda kodwa nje kuyo yonke into eyenzakalayo abantu bayafunda. Xa selingasafundi njengabantu liyabe selingasayiphambili. So ngokunjalo ke indlela abasabala ngamavoti indawana zonke elizwe lweMelika kuyathiyana. Abanye lokhu besemuva, abanye lokhu besenza amaphepha, abanye sebesama amakhompyutha. So khonokho nje kuyathiyana, kuyatshengisa ukuthi you know, kodwa ke yona ngokwayo usiqoxe lasendaba hayi kukhanya sibili hhayi akutshintshi lutho kakhulu.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio. Lamuhla sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngamalungiselelo okulima lonyaka. Abalimi abaningi sebelimile lanxa bekhona abanye abalokhu bengakaqali. Umnumzana Mandla Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi uxwayisa abalimi ukuthi kumele ngalesi sikhathi sebehlanyelile.
Isixwayiso mina engingasinikeza abantu ukuthi lanxa nje sivame ukuthi thina abalimisi sixwayisa abantu ukuthi basebenzise inhlanyelo yezidolo. Kodwa mina into esengike ngayibona isebenza ukuthi zikhona vele inhlanyelo zomdabu abantu abalazo whether ngezomumbu kumbe ezamabele kumbe ezonyawuthi. Lezo zinhlanyelo general ezonyawuthi lamabele ezingangenelwa esitolo. Mbona ngani kungasiza ukuthi abantu baqale ngazo behlanyele zona ngoba kufanele uhlanyele ngalokho olakho. Then nxa sithi siyananzelela ngendaba yomvundiso lakhona futhi kulezinye indawo lapho nje sesajwayela ukuthi hayi siyaphonga uthululela ifertilizer kodwa umvundisi omkhulu kakhulu ngumquba nqa kuliqiniso ukuthi kuqakathekile ukuthi abalimi balondoloze umhlabathi endukulondoloza umhlabathi kusho ukuthi kufakwe umquba andisinanzelele lokuthi amahlanga avela kumnyaka ophelileyo nqa engadliwanga zinkomo lawo siyawekele emasimini ukwenzela ukuthi sinonise umhlabathi walapha abantu abazahlanyela khona ngibona ngani sisixwayise engasinikeza abantu
abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalienele uyavumelana lakho yini lokho nqa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi
umkhathi wakithi kwele Zimbabwe ngumbe ngathi Southern Africa yonke ukuba khona kwezulu kumbe uba khona kwesomiso bathi kubangelwa ngokwenzakala ku Pacific Ocean abakubiza bethi El Nino kumbe La Nina nxa kuzaba le El Nino thina siba le somiso kumbe i drought so ke iminyaka lembi lemthathu edlulileyo bekuyi El Nino so yikho besiba le drought kodwa lonyaka bathi hayi babone kuyi La Nina etsho ukuthi kuzaba lezulu eliningi
ngokubona kwakho nesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo
lami nxa ngithi ngiyakhangela lapho engithatha khona isilinganiso sezulu ngithola ukuthi indawo last ngomnyaka ophelileyo ebelezulu elifika kuphela ku amakhulu amane ama millimeters ngibe 400 millimeters lonyaka already indawo yakhona isiyedlule i 100 millimeters kumbe ikhulu lama millimeters ebubi lapha so ke kuveza ukuthi ngempela izulu lonyaka lingaba linengi so into engayicho mina ukuthi izulu lele lokuqala belilihle ukuthi lithambise umhlabathi mina ngokwami into engayixwayisa abantu kakhulu kumango weMathebeleland ukuthi nxa bezahlanyela bangaqala ukukhangela ukuhlanyela from u15 November kusiya phambili nxa umhlabathi usuthamba okweneleyo okwenzela ukuthi lenhlanyelo yabo ithole umhlaba osungani umumethama aza kwenela ukuthi kumile njalo ukuthi kusiyafika izulu elilandelayo into abazihlanyeleyo ziloke zinatha amanzi anjani asevele esemhlabathini kodwa isixwayiso sami ukuthi bakithi asifundeni ukuthi sibuyeleni ekuhlanyeleni into ezifana lendlubu amabele uphoko even unyawuthi ngizinto eziza sisiza ngoba zona even kungaba lesomiso phakathi kwesizini
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa
Sabese rekoda e tauni ingoma yako koni zapela I virus ingoma le yikipe ngomya womusha ingoma le yikuma ngesomiso ubabalo mame kaba zwanani emakazini baya platelani abantwana
sibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba Amapolisa sixwayise uZulu ukuthi aqhubeke landela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba sekubotshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 224,037 abephule lezi ziqondiso.
Ibandla le MTC Alliance lithi sokusobala ukuthi ibandla le MTCT lisebenza lebandla elibusayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande ngesithi libe lempela sonto elokuthula. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.